KwabaseThesalonika besibili sahluko sesithathu. Elokugcinake bazalwane, sikhulekeleni ukuba ilizwi lenkosi liqhubekele phambili ngamandla, lidunyiswe njengalokhu kwaba njalo phakathi kwenu, lokuba sikhululwe ebantwini abaduhileyo lababi, ngoba kayisibo bonke abakholwayo. Kodwa inkosi ithembekile, iza kuliqinisa, ilivikele komubi. Silethemba enkosini ngani ukuthi lokhu esililaya khona liyakwenza, njalo liza kukwenza. Inkosi kayiqondise inhliziyo zenu othandweni lukaNkulunkulu lasekubekezeleni kukaKristu. Siyalilaya ke bazalwane ebizweni lenkosi yethu uJesu Kristu ukuba lizahlukanise labazalwane bonke abavilaphayo bengahambi ngomlayo elawamukela kithi. Lani liyazi ngokwenu ukuthi lifanele ukuba lisilingise kanjani. Sasingavilaphi sikhona phakathi kwenu, kasidlanga nje kudla komuntu, kodwa sajika-jikeka sisebenza ubusuku lemini ukuba singabi umthwalo kini. Kungesikho ukuba sasingelalo ilungelo, kodwa ukuze silinike isibonelo sokuba isilingise, ngoba lalapho sisekhona kini salilaya ngalokhu ukuthi uba umuntu engathandi usebenza kangadli. Sizwa kuthiwa abanye phakathi kwenu bayavilapha, kabasebenzi lutho, kodwa benza ungafanelanga. Abanjalo ke siyabalaya sibeluleka enkosini uJesu Kristu ukuba basebenze ngokuthula, badle okwabo ukudla. Bazalwane, lingadinwa yikwenza okuhle. Uba ekhona ongalaleli ilizwi lethu kulincwadi, qapheliseni lowo muntu, lingahlangani laye ukuze abe nenhloni, kodwa lingamphathisi okwesinto. Lulekeni njengomzalwane. Inkosi yokuthula uqobo kayilinike ukuthula ngezikhathi zonke langezindlela zonke. Inkosi ibe lani lonke. Mina Paul ngiyaloba lesi sibingelelo ngesandla sami. Lokhu kuluPaul wazo zonke incwadi zami, ngiloba ngokunjalo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristu kawube lani lonke.